abantu laba kuyakhanya ukuthi imisebenzi yabo mivi ngoba konke kuloko abakhuluma ngakho ukuthi kulalokhu lobu bezimbabwe kulani konke kuloko abakubalayo ukuthi abantu abahlala akula kuthula ezimbabwe ama-erica bengakhululeki ukuthi bahambe ezimbabwe yikuthi bavalele ilizwe lezimbabwe bali-isolate balincindezele bafeze lokho abakujongileyo kukufeza abakujongileyo vele kusegqikeni i-regime change ukuthi batshintshe uhulumende bayakhanya ukuthi injongo yabo yona leyo bayasebenzisa bazama ukuthi abantu bazonde bafike kwelinye ibanga bancedise ngokwenza zonke izinto abazenzayo zenezo ngoba yonke intona leyo beyikhulumayo bayibalisayo iyadanisa ngoba lapha thina sesiphila elizweni lezimbabwe sikhona apha elizweni lezimbabwe sibona ilizwe lethu lile nguquko enkulu kakhulu eningi elethwe nguhulumende omutsha okhokelwa ngumnangagwa okokuthi for the first time kulokuthula kukhankasela ukhetho yonke into eyenzakalayo kodwa bona abantu balokhu betincindezela kuyakhanya ukuthi balokhu befithezela bezame ukulenga phezu kwama-sanction abasethulela wona ukuthi sehluleke beze beseze injongo zabo abalayo abantu laba abasithakazeleli laba bantu ngabantu abangasifisele okuhle kodwa sesibananzele siyababona nakwezinye indawo lapho abayenza khona bayangenela kwezinye indaba zemizi yabanye abantu kufana nabantu abafuna ukulawula indaba zemizi yabanye abantu ngezinye indlela umuntu oyinjengale-amerika kumbe ngithi ihulumende ye-amerika le labantu bakhona bonabo abanye bakhona bagangile okumangalisayo
Uthi njalo uhulumende weMelika esikhathini esiningi lapho kuyabe kudalwe khona icala amapolisa akhanya engelalo ikhono lokuphuthuma afike lapho akusiloqiniso yini khonoko
batshela umhlaba amanga laba bantu njalo kuyisifiso sabo lokhu ukuthi kube lomumo njengawonalo weZimbabwe isifiso sabo lesi ukuthi kungabi lokuthula kube lelokhu hhayi ngokwaye angikwazi ukuthi bakuthatha ngaphi khonoko kwizinto okunjengalokho kuyayangisa kakhulu ukuthi ihulumende ye-amerika iyekhuluma amanga itshela umhlaba amanga